tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 7 kumbembito 2018 ngoKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje, inkokheli yohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF lamhla ingene umhlangano wokuqala selokhu kwenziwa i-Extraordinary Congress. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba jikelele, uMnumzana Rex Tillerson wethekelela izwekazi le-Afrika wokuqala. Iningi lamalunga edale lePhalamende leZimbabwe baveze ukudana okumangalisayo ngokukhahlanyezwa lobudlwangudlwangu obhekiselwe unkosikazi unkosazana Thokozani Khube. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe omhlaba, uMnumzana Rex Tillerson wethekelela izwekazi le-Afrika okwakuqala lokho wathatha isikhundla leso phansi kombuso kamongameli Donald Trump. Kulolu hambo wethekelela amazwe abalisa le-Ethiopia, iKenya, iJibuti, iChad leNigeria. Asizweni ekhuluma ese-Afrika.
In my previous life, I spent quite a bit of time in Africa, and my firm belief is that there is ample opportunity.
Empilweni yami yonke ngahlala eAfrika okwesikhatshana nje esilutshwana. Kodwa engakunanzelelayo ukuthi lelizwekazi lilamathuba amanengi okuthuthukisa inotho ukuze libe lelakusasa elihle. Kukhangelelwe njalo ukuthi ngizaphindela e-Afrika ukuze sincedisane ukuthuthukisa ubudlelwano obuhle phakathi kweleMelika lezwekazi le-Afrika.
Iningi lamalunga edale lePhalamende leZimbabwe baveze ukudana okumangalisayo ngokukhahlanyezwa lobudlangudlangu obubhekiswe kumsekeli womkhokheli we-MDCT unkosazana Thokozani Khube labanye abesifazana abakhangele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka ngoba ilizwe selifike esigabeni esiphezulu sokulungiselela lolu khetho. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iningi lala malunga edale lePhalamende aveze insolo yawo ngodlakela olusebandleni leMDCT bethi lulakho ukuphazamisa amalungiselelo kanye lokhetho ngokwalo lwalonyaka, hathi ebandleni leli kuphela kodwa laselizweni lonke jikelele. Umlawuli wedale lePhalamende leZimbabwe uHonorable Jacob Mudenda usole kakhulu udlakela lweMDCT ethi seluzadala ukuthi impumela yokhetho igcine ingesemukeleki laloba lungabe luqhutshwa kuhle.
Ubudlangudla basibufuni. Abantu kumele bekhulumisane, akumelanga bathwaleni induku kumbe izigodo betshane. Abantu kumele bakhulumisane ngaso sonke isikhathi ukuze batholeni indlela eyaphambili kungela ubudlangudla.
Unkosazana Sithembiso Nyoni, umphathintambo wendaba zabesifazana lezabatsha, uthi indaba zombusazwe asizo zokulwela abantu abahlukane lokuhlukuluza unkosazana Thokozani Khube bemdelela ngoba engowesifazana.
I-politics ayisiyo ndawo yokulwela, indawo yokulungisa isizwe. So abantu abangena ku-politics bezetshaya abanye sicela basixolele. Thina abanye sifuna omama bangene ku-politics ukuthi ndawonye silungise ilizwe lakithi.
Unkosazana sikhanyisiwe Mpofu olilunga ledale leParliament emele iMathebeleland North uthi buyadanisa ubudlwangudlwangu MDCT njalo ukwephulwa kwesisekelo sebandla kulihlazo.
Yes, libonile udlame udlakela oluwenzakale emngcwabeni kaTswangirai umkhokheli weMDC lolwenzakale kobulawayo. Kuyadanisa kakhulu ukuthi ubone abantu behlamukela umuntu ongumama endawonthi esigundleni sokuthi umuntu ongumama kumele akhwezwe laye ukuthi abe ulelungile laye ukuthi abe yinkokheli.
Elinye njalo ilunga ledale leMathebeleland North ebubi unkosazana Madeline Bebe laye uthi ubudlwangudlwangu obubhekiswe kwesifazana kuMDCT loba kuliphi ibandla kulihlazo.
Udlakela lolu thina njengabomama beZimbabwe kumbe sithi omama beMathi North engibo mina silibona njengento engafanelanga ukuthi ibe khona ikakhulu nxa sikhangele umuntu wesifazana. Umuntu wesifazana ubevele eswele ithuba kusikhathi ezedlulileyo. Khathesi ngenxa yokubunjwa kwesisekelo sombuso esitsha bese siphiwe ithuba njengabantu besifazana ukuthi lathi sizuze ithuba lokukhokela.
Unkosazana Mildred Mkandla okhankasela ukuba lilunga ledale leParliament emele izaphu uthi bayamdelela uMakhuphe ngoba ngowesifazana njalo uphuma eMandebeleni.
Mina ngokubona kwami udlangudlwangu lobenzakala ngoba uKhuphe nguMakhuphe. Olubana uKhuphe bengumr Khuphe ngabe kakubenzakalanga lobo udlwangudlwangu.
Elinye njalo ilunga ledale leParliamente unkosazana Priscilla Misihayirambu iMushonga uthi udlakela olukwi-MDCT uyalwazi ngaluthandabuzi ngoba waphuma kilo.
Nxa ungumuntu ongumama uzacabanga ukuthi kungcono ukuthi ngiyezihlalela ngikhaya ngigcina abantwana kulokuthi ngihambe ngiyifake impilo yami endaweni lapho ukuthi abantu bamaminxase ngifile akula muntu ozabe yaxhasa.
Iningi emhlubulweni weMandebeleni lenkabazwe bayakusola ukuhlukunyezwa kwamakhuphe lobudlwangudlwangu obuqondiswe kuye labanye abasekela umbono wokuthi nguye obekumele athathe intambo zokukhokhela iMDCT hathi okwenzakalayo manje. Ngimele iStudio 7 iseHarare ngingu Anastasia Ndlovu.
Kusasa mhla ka 8 kuMbimbitho lilanga elabekwa ngumanyano wamazwe omhlaba o-United Nations elokunanza amalungelo abesifazana ele International Women's Day. Asizweni indikimba yalonyaka kanye lokuthi umkhosi lo uza kwenzelwa ngapi kumphathintambo ogatsha olubona ngabesifazana labatsha kuhulumende unkosikazi Sithembiso Nyoni obekhuluma lamuhla emkhosini olandulele leli langa eHarare.
Itimi yetu yalonyaka ukuthi sinike amandla kubomama ikakhulu ngezomnotho bazenzela imali bazenzela amabhizimusi azasupporta izimuli zabo and lonyaka itimi yetu siyithatha siyihambise zabelweni sizabe sisenkayi eMathebeleland North eGwelutshena Development Center. Sithemba ukuthi abantu abaningi bazabuya ikakhulu ngoba sithageta umama ovela ezabelweni.
Tiyani indlebe kusasa lapho esizalethulela khona okuza kwenzakala kulomkhosi eGwelutshena kanye lokuningi okuphathelane lentuthuko yabesifazana kumsakazo wenu weStudio 7 kanye lakuhlelo lweLive Talk Women's Roundtable. Asihluzeni bomama.
Ubudlwangudlwangu obusebandleni leMDC lulakho kuphela nxa iziphathamandla zebandla leli zingafunda indlela uMoyi uJoshua Nkomo akhokhela ngayo engabandlululi muntu lomhlobo kumbe ngombala waze wabizwa ngokuthi ngubaba wesizwe. Lo ngumbono owethulwa ngabantu abajiyeneyo kuhlandla lethu lalamhlanje lokubheka ukulisana okukhona ebandleni leMDC. UBenedithi Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Iningi labakhulumele Studio 7 ngokulwisana okukhona ebandleni leMDCT bathi sifo esikhulu esesihlaselele libandla ikucwasana ngemihlobo ledlabuzane lokufuna ukuthatha intambo zombuso ngodlakela. Bathise kusikhathi ukuthi inkokheli zebandla leMDCT zifunde ubukhokhelo obuqotho kumuyi okanye ungolo uJoshua Mqabungu Nkomo ukuze zikhiphele libandla kungxabangxoza ebhekanelalo. Ngesikhathi iZimbabwe ilwela uzibuse, okanye ungolo wayeyintandokazi elizweni lonke ebizwa ngabemihlobo yonke ngokuthi ngubaba wesizwe ngenxa yokuthanda nokuhlonipha imihlobo yonke ngokufanayo. Esebona ukuthi abantu bayaphela ngesikhathi sekugrawundi, wazehlisa wakhetha ukuzicindezela yena wadedela umbuso kamnumzana Robert Mugabe. Kuthe loba esefile uMugabe wamveza ngokuthi the giant has fallen, kusitsho indoda ephakemeyo elamandla kade ngeke iqathaniswe amanye amadoda. Ilunga lentsha ibandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Khanyisa Sinkala uthi kulihlazo ukubona ibandla elilwe kanzima ukuqeda ubudlwangudlwangu bebandla leZANU PF sekuyilo eseliphila ngodlakela olumangalisayo. Umnumzana Nkala uthi ngalesi sikhathi sobunzima ebandleni leMDCT ukufunda kabanzi ngobukhokheli bukaMqabuko kungalisiza leli bandla.
Unkomo wayemele i-nationalism. Ofuthi ku-nationalism akula tribalism, akula muntu obizwa ngomhlobo, umuntu obizwa ngomntana enhlabathi. Endo manje sesikubona ukuthi kuthiwa umuntu uyachaywa ngenxa yokuthi kuthiwa uLindebele kumele uyachaywa kuzothiwa dissident kuyela kini exotshwa eMtare elizweni laseZimbabwe uthe kabuyele kibo ikibo sokukuphi.
Umgcini hlalo webandla lezaphu kwele South Africa umnumzana Bongani Halimana Ndlovu uthi obakhathazayo ukuthi umbango wezikhundla ebandlele MDCT usuphenduke waba yimpi yokucwasana emhlobo. Uthi njengoba iMDC ikuyadlelana kakhulu leMelika, ayifundanga na indlela umnumzana Barack Obama amukeleka ngayo njengomongameli weMelika kungakhathalekile ukuthi wayengumuntu wokuza onsundu njalo ovela emulini engalambali xakathekiswayo kweleMelika.
E-America sibona abantu besebenza ndawonye baze bayekhethweni baphikisana baphikisana khona kungabi khona udlame. Lokhu asikuzwa ukuthi ikukhula kwezombangazwe. Asikubone eZimbabwe njengezaphu sibona kuyibuntwana, especially labo ababhizi kulezi nsuku betshaya nabodwa, bebizana ngemhlobo, bebizana ngama-distant. Amagama anjalo kithi abatholakali.
Abanye ke bathi kwethusa ukuthi bandla elaphosi lakhokhela uhulumende ngemva kokunqoba ekhethweni ka-2008 litshengisa udlakela olukhulu kangaka. Unobhala jikelele webandla le-United Democrats Movement umnumzana Andrew Nyathi uthi inkokheli eziqotho kufanele zenze njengonkomo owathe bona ukuthi abantu bayaphela wazehlisa wakhetha inkulumo zoxolo lokuthula.
Thina njenge-political party asikuzwisisi ukuthi kungani amanye ama-political parties ebona angazathi udlame ucuku ubukiwi kumele busetshenziswe ukuthi umuntu athole isikhundla.
Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mikhail Dumani uthi nxa ibandla leMDCT lifuna ukuthula kalifunde hatshi ngonkomo kuphela kodwa ngembali yonke yezaphu kusukela ekusungulweni kwayo.
Udlame lolo silubonayo abantwana isifundo esasifunda kubaba wethu, sibambane njengenkuni manxa kule zinto ezinje. Ukubambana kuyinkalakade, abantu bonke ababuye back to original party kuzaphu okungalamsindo khona.
Okanye athi-ke yena uthi kusemandleni enkokheli zaleli bandla ukuthi zehlise umoya zikhulumisane kumbe ziqhubeke zihlakaza leli bandla lize liphele.
Buyelane ebantwini lilungise into yenu ngentando yabantu, yikho ukwenza idemokrasi. Kathi kalila kholalela la constitution na ukuthi ma kuxakile kumele kwenziwe njani. Ensontweni kulapho umuntu ongaphambi ongaphikiswa khona, kodwa ephathini abantu bayakuphikisa.
Abanye ke bathi umkhuba wabanye eZimbabwe ngokucabanga ukuthi abantu besindebeleni abalalungelo lokukhokhela kodwa kufanele bahlale bengabasekeli kufanele uphele nya ngoba besithi yiwo isisusa sengxabangxoza esebandleni leMDCT. Abanye bathi lokho kungaba yikho okwenza wayengumkhokhelwa lelibandla umnumzana Morgan Tsvangirai wakhetha abanye abasekeli ngoba bebona kusegcikeni ukuthi nxa engasekho unkosazana Thokozani Kube nguye ozakhokhela. Abanye ke bathi kudingeka abeyiswayo laba babonise ubukhokheli obulamandla ukubambana lobuthakazelelwa ngabaningi kuloba ikuphi abakhona ukuze babonise ukuthi labo bangalikhokhela ilizwe loba inhlanganiso ezinkulu. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Lingakhohlwa uhlelo lwe Studio 7 ngo half past 8 kusiya ku 9 ntambama kumakakazi awe 909 AM, lawe shortwave 12080, lawe 15775 kHz shortwave. Ulaptop lamhla kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum. Sixoxa ngenhlelo zokuncedisa asebehlala emazweni ngezikhathi zobunzima okuqoqela okubehlela nxa bebhubhelwe. Le yiStudio 7 lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington DC. Singakangeni esigabeni esilandelayo, wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. UZulu waseSierra Leone uvukele emadabukabusa ukuyangena indwendwe zokuphosela amavoti kukhetho lokudinga umongameli, amalunga edale lephalamende kanye lamakansila. Umongameli Ernest Bai Koroma webandla le-All People's Congress Party sokumele ehle esikhundleni lesi njengoba esisebenze amahlandla amabili okuyisikhathi esivunyelwa umongameli munye namunye ukuthi abe kuleso sikhundla yisisekelo sombuso welizwe. Iziphathamandla zakwaleNeymar zibikwa sezithatha amanyathelo alukhuni emzameni yokulungisa udubo lokuthengiswa lokusetshenziswa kwezidakayo elizweni lelo ngokwethula imithetho evimba ukusabalala kwalomsebenzi wokuthengiswa lula kwezidakamizwa. Inkokheli yohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF lamhla ingene umhlangano wokuqala selokhu kwenziwa i-Extraordinary Congress lomkhokheli webandla onguye njalo umongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa. Abasakhulayo labo bathethele lithuba ukukhonona ngenyathelo likalo obe ngumongameli uMnumzana Robert Mugabe oselukumanyano lo-retired Brigadier General Ambrose Mutinira asebebumbe ibandla eliphikisayo ele-National Patriotic Front. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Izilogane besenziwa kulomhlangano bezikubeka sobala ukuba abasakhulayo laba bengalijabulelanga inyathelo eselithethwe ngumgabe. Abasakhulayo betshengisa ukukhathazeka ngalo bethi bebengalilindele. Omunye wabatshengise lokhu kukhathazeka ngumgcinisihlalo wabantwana abalabazali abalwa impi yenkululeko, iChildren of Zimbabwe National Liberation War Veterans Association, uMnumzana Innocent Mhlanga.
Ikabhawu yakhona actually ngithi thina kuyasimangalisa ukuthi umuntu umpresident former president besimrespecta thina njengebandla, yikho even enga-expelwanga akagxotshwanga emhlanganweni, but ngendlela asenza ngayo seyithengisa ukuthi yena seyi-coward. And thina njengama-youth we are disappointed with him. That's why lapha sesithi phansi laye, but all along we used to ukuthi simrespecte njengo-former president and also sasimthatha njenge-revolutionary icon. So thina sithi we are now disappointed and sesithi phansi laye asamfuni.
Kwasekelwa njalo ngophethe isikhundla sokuba yisikhulumeli sale nhlanganiso uNkosazana Belinda Sibusisiwe Cele.
Kodwa nxa sesizwe ukubambana labantu abafuna ukuphambanisa istability lokuthula kwabe sekungani bekube khona okubuyisiwe ngabasotsha ngesikhathi se-restoration, Operation Restoration of Lagos, and sibona ngani silokungathabi besimbona yena enguye ozasikhuthaza ukuthi ama-elections abuya lawo sizawawina njani, esinika indlela yokuhamba ngayo. Kodwa nxa esenguyo sibambana labantu ukuthi bephambanise ukuphumelela kwama-elections, yena sasimbone engumuntu ohlonipheka e-ZANU-PF. Kodwa nxa esengani sefuna ukuphambanisa lathi njengabakhulayo abatsha, ukudo anything ukuthi silwele into leyi ethi ilegacy sitshele ngabazali bethu, and if it means ukuthi singasakhulumisani laye, hayi ikho lokhu, it has come to that. We are the last line of defense and we won't apologize for that. Anyone obuyayo ukuzodestabilize that legacy stands as a threat, and will do anything, not anything, but will do what we can against those kind of characters.
Emazwini akhe awethule kwabasakhulayo laba, uMongameli Mnangagwa wazise ukuba okwakhathesi kuseselihungahunga nje, beyikhona besalindele ukuthola iqiniso phezu kwalolu daba lukaMgabe lomthini.
The former president, Kaitanyana, currently we see in the media
owake waba ngumongameli welizwe okwakathesi sizwa ngabezindaba phezu kokwenzakalayo. Ngokuya kwesikhathi sizokuba kwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Sizothatha amanyathelo kuphela nxa iqiniso seliphumile, kodwa iqiniso yikuba kasijajuliswa ngesikuzwa ngabezindaba, asazi ukuba liqiniso na loba hatshi.
Uthembise ukuzigcwalisa izifiso zabasakhulayo, uMnangagwa wabaxwayisa ukuba baqinise ukukhankasela ukhetho kusetshenziswa indlela zakulezi nsuku zokukhulumisana zebulenjini. Bekuhaywa ingoma ebezincoma uMnumzana Mnangagwa lequla lakhe lenkokheli ebandleni lakuhulumende. Ambience 2 Youth Singing. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Siyabonga kakhulu ke Mavis Gama ngodaba lolu. Esigabeni sethu lapho esikhangele impilo ephilwa ngabadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe omhlaba, lamhla sibe lengxoxo loNkosazana Zoliwe Zulu osehlala eNew Jersey khonapha eMelika.
And kuthiwani, isikhiwa sithi pride comes before a fall. So ungafika uzehlise la ubone ukuthi izinto zihamba njani, ubusukhipha ke izithupha zakho, ukhipha izinto zakho, kuyakunceda empilweni.
Kuqakathekile kakhulu. Kulenhlelo ozenzayo ekhaya zokuncedisa abantu ekhaya?
Inhlelo zokwenza kule project engisaphakathi kwayo, lezi kule nto engayinanzelelayo, ngathi ngisuka emsebenzini i-project yami yayingeye-retirement phobia, yayisithi underlying causes of retirement phobia. So ngananzelela ukuthi ngikhaya abantu umsebenzi yethu phela, abantu bahle baqala ukudubeka, akusela mali ebuyayo, akusela izinto zisahambi. Abantu sokuyikusuka from ukuhola 300 ubuze siyahola kumbe 20 kumbe $30 engancediwe. So sikhuluma nje kwakathesi kule project engiyincediswa ngabanye ukuthi sithole indlela zokunceda abantu bangikhaya, ukuthi umuntu abantu benelise ukulungisela i-retirement, ukuthi kube le ndlela yokuthi abantwana esanda umuntu kusuka ecollege uhlube kwazi ukuthi kukhitshwe izimali, ikhitshwe njani, ukuthi igcineke njani, ukuthi ingadliwa ngumkhonomi, ingadliwa ngumbuso welizwe, but ukuthi abantu bebe lakho ukuthi babe comfortable, ukuthi noma ukwazi ukuthi sengishiye umsebenzi ngizathola lami ukudla, zathola impuphu, zathola isithebo. Ngoba kwakathesi ngiyakhumbula ugogo wami wathi 13 pension ngingakukhumbula endliziyo yami yabuhlungu, wayethola $10 ngenyanga. I-$10 ekade ithenga then ibithenga kumbiza inkwe ezimbili lochago. Ucabanga ukuthi umuntu uyabe esebenza iminyaka yonke leyi, but nxa sekumele umuntu aphumule athole ukuthi iindleko zakhe zezithuthuku zakhe ukuthi zibuye njani, zingasabuyi. So yi-project ade nisayenza ncediswa ngabanye abakhonapha futhi iingcitshi zalapha, ukuthi ngokuyaphela komnyaka sibili iyabe isikhatshana.
Liyabe lisenzani sibili?
Ngikudinga izindlela ezokunceda abantu ukuthi balungisele thatha i-retirement. Ukuthi umuntu nxa ususiya retire ubekwazi ukuthi kule mali evele ezahlala ikhona ezakunceda. Anti laba seyethu imisebenzi ukuthi uyathi uphela umsebenzi eZimbabwe usuphiwe ilamsam iphela phambi kwakusasa. But le ebuya nyanga zonke iyabe isincane isingasenelisi vele lokubhadala irent. So sizama ukuthola indlela zokuthi ukuthi umuntu enelise ukuthi abhadale irent, umuntu enelise ukuthi ngemva kokuretire akwanise ukuthi laye ebelokhu esidlisa inkwa, akwanise ukuthi inyama labo abelokhu etsheba ngayo, nothi ukuthi umuntu ngokuretire sokuyikudubeka umuntu esesiyakufa. Yikho abantu bengaretire ngenxa yokuthi inhlelo ze-retirement ezikhona ngkhaya azibavumeli ukuthi umuntu uzathuthu kanjani, uzaphila njani. So yinto kade besangincedisa yona izincithi zangapha ukuthi siwulungise, and ngethemba lapho umnyaka usuyaphela kumbe usuphakathi kuyabe sekukhanya ukuthi kuya ngakhi.
Ebengikubuza lapha yikuthi bengizama ukucabanga ukuthi enanana lizahamba liyafundisa ngaba kusemakolitshini na kumbe ezinkonzweni kumbe ngaphi kwangikhona sibili ukuthi abantu bazilungiselele, ngoba lolu luhlelo lami enge ngangena kilo olokuthenga ama-insurance, ama-life policies, ukuthi ubeke imali eceleni lapho nxa usuluphele ngokungathembeli kupension yona leyo kuphela eyasemsebenzini ngoba iyabe inlutshwana.
Lo ngunkosazana Zoliwe Zulu, isizalwane seZimbabwe esihlala eNew Jersey khonapha eMelika, obekhuluma lo Prophetess Jeremiah. Lo ke ngumculo ka Bob Marley. Singakehlukani ukuthi sikhangele ezinye indaba ezinye kade sigokhela namhlanje. Inkokheli yohlangothi lwabasakhulayo kubandla leZANU-PF lamhlanje ingene umhlangano wokuqala selokhe kwenziwa Extraordinary Congress nyakenye. Unobhala obona ngobudlelwano beMelika lamanye amazwe umnumzana Rex Tillerson wethekelela izwekazi le-Afrika owakuqala. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Oliver Lesayo ngu-Kip Stube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.